amadoda esintwini ikakhulu njengabo Paul Swela baya gadla mpela ngezikhahlo ezinkulu ukuthi kuzwakala ukuthi le ndaba yokubhujiswa kwabantu besindebeleni ngegugurawundi yindaba elokhu isalenge emoyeni esadinga ukuthi ilungiswe njalo inkokhelo yayo izokuba yikuthi umthwakazi aphiwe uzibuse wakhe. Yebo, abetshabi bayaphendula, iningi labo babonisa ukuthi bavumelana nokuthi lokho kwenziwa nguhulumende kaMgabe belabomnangagwa labosekramayi labochiwenga bekwenza bebhubhisa isizwe sesindebeleni ngabo-1983 kusiya kubo-87 yinto nabo abavumelana nayo. Yikho-ke engakutsho mna yikuthi inkulumo enjengale kumbe imibono enjengale ebonisa ukuthi abantu besifoneni uma sekufika entweni enjengegugrawundi bonke bayabuthana baqoqane bakhulume ngazwilinye babonise ukungazwelani labantu besindebeleni kulokho kwabehlela ngaleso sikhathi. Yikho-ke inkulumo ezilethwa ngabantu abanjengabo Paul Swela besithi akuhlukaniselwane imiganu, abanye baphakelwe bodwa nabanye baphakelwe bodwa, ngoba amazwela avele athi ethunjwa ngabamhlophe ngo-1890 nango-1893 kuhlukaniswa iminyaka emithathu, avele ngamazwe amabili ahlukeneyo. Yikho-ke ngithi-ke mina ngibona sengathi labo abathi umthwakazi mawuhlukane namanyala asebuchabi kungathi impi yabo bayiphake ngeliphezulu kakhulu. Yikho-ke ngibona sengathi bangayinqoba ma beqhubeka ngaleyo ndlela.
Singathi uhulumende uluphethe njani lolu daba, uhulumende lo ozithi mutsha, ngoba sibonile izolo likabula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi udaba lolu luzaphethwa ngemfanelo, kuzagejwa amathambo angcwatshwe kutsha.
Awukho umahluko ophakathi kukahulumende kaRobert Mugabe nohulumende kaMnangagwa, yinto nye. Kanti angithi bebekwenza bendawonye beqeda abantu besenza umbhuqazwe, uMnangagwa benguye uminister we-state security, uMgabe kunguye u-prime minister u-commander in chief engumlawuli webutho. Yikho ngithi umahluko kawukho. Yebo, uMgabe wathi wayehlanya wayephambene ngaleso sikhathi, uMnangagwa uthi konke lokhu makuthanyelelwe ngaphansi nje kwesicabha kube yinto ekhohlakalayo. Abesegijima abutha abantu abazokuba izikhothamathe zakhe azama ukuthi avumelane nabo ukuthi kubuthwe amathambo abantu ababulawayo afihlwe, bavale abantu amehlo babhade ngodaka kube sengathi indaba ilungisiwe besitsho besithi mfe. Yikho-ke asimelanga vele simlalele uMnangagwa noma engaze afika akhuluma fekethe athini, lindaba asuze sitshelwe nguye thina ukuthi siyilungisa njani, njalo asuze sitshelwe nguye ukuthi iphelile. Akukho letshabi elilodwa omele isitshele ukuthi siqhubekele phambili simove on, ngoba umuntu olecala ngeke akwazi ukutshela lo ambonileyo ukuthi axole noma ayiqede kanjani indaba. Akukho lokho. Yikho-ke sizokwephulela isikhuni endlebeni, siqhubeke sisilwa ngendaba yegugurawundi size sifike lapho thina esisuthiseka khona ukuthi okwamanje sesihlawulekile.